Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge utanono kawande obisipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhlazi ku-23 Mfufu 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, intatheli zindaba zibanjwa ngamandla ukucitsha imfanekiso kamsekeli kamongameli welizwe umnumzana Kembo Mohadi lapho aze aqaleke esemhlanganweni wemasingo ngomgqibelo.
Yabhuza ukuba close kwabo neofisi likamongameli onayo umongameli, abanye wababezihlobene laye, abanye wababezalwa lapho la azalwa khona.
Umsekeli wesikhulumeli semandla le-CCC umnumzana Felix Magalela Mafasibanda wethesa isikhulumeli sikamnumzana Sengezo Cabangu umnumzana Khaliphani Phugeni icala lokuba nguthathawese.
Kanti njengoba engumuntu oqeqetshileyo, into emenza ehlale ngani ngumangoki ocathamele ukuthi ebambe ijuba esingathi kungani ephila nge-opportunistic privilege.
Kodwa yena umnumzana Khaliphani Phugeni uthi umnumzana Felix Magalela Mafasibanda kazi akukhulumayo.
Ngikhuliswe mina esintwini ngenhlonipho enkulu, lasenkonzweni ngase ngithi hhayi umuntu omdala kutho ukuthi laye uzovala amahloni abone ukuthi angim-athakhi yena, naye besedlala kahle. Manje ngiyabona ama-athakhi akhona lokhu ekukhulu esiyaphambili.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Intatheli zindaba zibanjwe ngamandla ukucitsha imfanekiso kamsekeli kamongameli welizwe umnumzana Kembo Mohadi lapho aze aqaleke esemhlanganweni wemaswingo ngomgqibelo. UMohadi lenye inkokheli yebandla lezanu PF bese Good West uyaphawula umkhankaso welunga labo umnumzana John Baratza ozancintisa kukhetho lokudinga uzamela lesi sigaba edalele lephalamende. Lesi sigaba sizakwenza ukhetho lwe-by election ngenyanga ezayo ngoba omunye wayencintisa kukhetho olwenziwa ngoncwabakazi umnumzana Christopher Mutonori Rhodes wabhubha engozini yemota. UMohadi ubikwa obesethula amazwi akhe, wezwakala esithi ufuna amanzi okunatha, andubana waqaleka wawela phansi. Kodwa esinye isiphathamandla sebandla lezanu PF umnumzana Tendai Chirawu, ubikwa ebize amapholisa ukuthi bamncedise ukucitshisa intatheli zindaba imfanekiso kaMohadi lapho esiwa. Asenelisanga ukukhuluma leziphathamandla zebandla lezanu PF kodwa iphephandaba lobulembu eleZim Live lithi uMohadi olomkhuhlane wethukela uthalele engendizamtshina yohlobo lwe-helicopter ukuyakwelatshwa esibhedlela. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe locubungula ezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube.
Into eqakathekileyo ukuthi uhulumende weZimbabwe kunanzelele ukuthi bonke abantu kungakhathalekile ukuthi basezihlalweni bayabusa kumbe bayabuswa, kuyafika isikhathi sokuthi bagule, kakulanto ethusayo. Ngakho ke kumele kube lula kubo bazifundise khona ukuthi noma ngupresident noma ngubani ongabe gula isizwe saziswe ukuthi umongameli kezwa kahle kumbe osekela umongameli kezwa kahle kumbe uminister othile kezwa kuhle, kube nje into ekhululekileyo njengalokhu sikubona kwamanye amazwe. Size saziswe lalokho okungabe kubaphethe, okungabe kuluhlupho lwakhe lowo muntu, ule flu kumbe uphethwe yisisu kumbe ulalokho kumbe ule cancer kumbe ule shukela. Kwenza kube lula ukuthi sibabone njengabantu, labo kabaziphathe njengabantu njengalokhu bengabantu. Kukhululeke nje. Ukugula komuntu esesihlalweni kakumangalisi, ngoba phela ukuba sesihlalweni kwakhe kakutshintshi ukuthi ungumuntu.
Okunye sikuzwayo ukuthiwa khona intatheli zindaba zicithiswe amapikitsha imfanekiso lamavidiyo. Ubona njani wena lokho okwenzekeleyo nxa kuyikuthi kwenzakale ngendlela yona leyo?
Ilungelo lentatheli zindaba lelungelo labantu nxa bekhululekile ukuthi bathathe lezo zindaba, bathaphe lezo zindaba. bazise ebantwini kusho khona ukuthi ilungelo labantu lokwazi liyabe ligcwalisekile. Akufanelanga ukuthi uhulumende noma ngubani avimbele intatheli izindaba ukuthi zithathe i-information, zithathe okuthile zikudlulisele ebantwini, ikakhulu okubathintayo njengalokhu phela. Nga kuliqiniso ukuthi angabe wile abantu bafuna ukwazi, nga engawanga bafuna ukwazi kuso sonke isikhathi nje ukugula komuntu osesihlalweni abantu bafanele baziswe, kanti akufanelanga kuvinjelwa abezindaba. Kuyinto embi kakhulu kakhulu ephula isekelo sombuso, ephula umthetho, ephula amalungelo abantu. Ukuvinjelwa kwabantathela izindaba kuvinjelwa kwabantu bezimbabwe ukuthi bazi.
Lo ke ngumnumzana efidlela Ncube ocubungula ezombusazwe ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekobulawayo. Umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC umnumzana Felix Magalela Mafasibanda wethesa isikhulumeli sikamnumzana Sengezo Chabangu umnumzana Khalipani Phugeni icala lokuba nguthathawese. UMafa uthi uPhugeni uhlala engothiye umjibila kulokuthi aziphandele. Ngesizwe umlayezo esiwuthunyelwe nguMafa.
Abadala balezaga ezimbili engizazisebenzisa. Bathi indlela ibuzwa abaphambili, baphinde bathi Papa Juba baza kucutha phambili. Izinaga lezo ngiziqondanisa lobaba umfowethu Khalipani Phugeni, ngoba abaningi bayabuza ukuthi kanti njengoba engumuntu oqeqeshileyo into emenza ehlale ngani ngumangoyi ocathamele ukuthi ebambe ijuba esingathi kungani ephila ne-opportunistic privileges. Engingamuthi mina is a strategic opportunist. Hayi, kungaba le penalty ufuna ukuyitshaya kodwa ukuzigoyisela nje i-clean ball kakwazi. UPhugeni into emangalisa abantu the ngezikhathi kusehlukana uMakhuphe lo babo advocate Chamisa, yena waba nguspokesperson ka Dr. Khubezani Khuphe kwaze kwayafika kuCongress ama-MDC amabili, enye i-MDCT enye i-MDC Alliance. Wasibamba isikhundla sokuba ngumkhulumeli we-MDCT esithi spokesperson se-MDC kwaze kwafika isikhathi lapho uMangoyi lokithi ababindana khona uKhuphe loMonzora. UKhuphe bamxotsha loMamguni, wasala yena lokhe loMakhuphe loMonzora. Hayi, i-relationship yakhe loMonzora engani yalumila, kodwa wasala uze waze waphuma khathesi sisiya ku-23 August 2023, ngoba umthetho ukuthi uzaba ngukansela noma ngu-MP kuze kube i-eve yama-election. Okunqaka abantu kathesi ukuthi sengu-spokesperson kaSengezo Sengezo Chabangu. Badobhene nini? Sechile yini ubaba uPhugeni uMonzora, njengoba sazi ukuthi uMonzora kaka-dissolve i-party, yena uzowa-dissolve i-parliament member kaMonzora. Namhla okumenza ukuthi ebe sesiba ngu-spokesperson kulowo muntu ozenza u-secretary general we-CCC, sejoyine nini ukuba yimemba ye-CCC? Yikho okulo mbuzo omnengi. Uma ukhangela i-political science kuthiwa kulama-puppets, kulama-opportunists. Hayi, yena siyo-puppet, yindoda eqeqetshileyo ebona kulesikhala ihlitshaya i-penalty engamuthi i-strategic opportunist. Khathesi sebambane lomsila kaChabangu deliberately ngabomo, ngoba uyakwazi ukuthi phambilini lapha sebexotshile ama-senators angamadoda amabili, ubaba uMagalela lobaba uShuko. So semelele isikhathi uma sokuthiwa uChabangu ka-appointe yena seseduze, sehlala khonapha kuye kusenzela ukuthi egwegwe esinye sezihlalo zikasenator. Kanti ufundile into emhluphayo kuyini ukuthi ezisebenzele ezitshayele isiko yake yedwa lokuba umuntu ozabe sesiba isikhothamathe senyindoda yena ifunde kangaka njalo esazi ukuhlela ngitsho lokukhuluma ngabe yini uphugeni lolwazi olunjengalolu lokuqondisa izinto kambe ngingabe lokhu engikhotha amathe abanye abafana na mahlabe zulu ungaba ungavuni lapho ungahlanyelanga khona khathesi uyangikhalela ukuthi ah sorry makhalela edwe ngingazi ikholi yakho hayi ngamanga lawo ngenxa yokuthi kambe uspokesperson angithi ngiyowazi ukuthi kulani ngaphansi kwamakhapha kukapresident hayi kuyasidida mahlabe zulu uma silamathungameli abanje abasesindebeleni abaphonguvoxa bathela umlaza bathela isawudu bathela idelele kambe sizakhala ngobani.
Lo ke ngumlayezo esiwuthunyelwe ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC umnumzana Felix Magalila Mafasibanda. Njengoba iStudio 7 ingasekeli hlangothi, kesizwe umlayezo esiwuthunyelwe ngumnumzana Khaliphani Phugeni ukuthi yena uthini ngamazwi kamafa.
Ngiyabonga msakazi ithuba lokuthi lami ngibe ngiziphendulele. Kudala ubaba uMafa engi-attacker edlala mina kulokuthi adlale ibhola. Try playing the man not the ball. Ngiqale ngisa-ignore abakuqala ngoba ngumuntu omdala. Ngikhuliswe mina esintwini ngenhlonipho enkulu. Lasenkonzweni ngase ngithi hayi umuntu omdala kuthi ukuthi laye uzoba lamahloni abone ukuthi angim-attack yena naye bese edlala kahle. Manje ngiyabona ama-attacks akhona lokhu ekhulu esiya phambili. Kodwa kungenza ngifisa ukuphendula namhlanje ukuthi usegcine ethi yena angikwazi ukuya ebantwini abantu bazongibulala. Ngiyabulawa ngabantu bengibulala kutheni. Ngubani ongangibulala mina eZimbabwe engibulalelani. Angacabangi ukuthi yena ngoba egcwele le nzondo leyalayo abantu beZimbabwe bayangizonda kula muntu eZimbabwe ongizondayo. Laba abakhuluma bawukhulumayo anti ngamanga abatsheliweyo. Mina umsebenzi wami kuba yisikhulumeli. Ukuba yisikhulumeli akutsho ukuthi ngilamandla, akutsho ukuthi kukhona engikwenzayo. Kuba yisikhulumeli yikho khonokho ukuba yisikhulumeli. Ngiyabe ngiyisikhulumeli sokuqala eZimbabwe kuba lamandla lawa acabanga ukuthi ngilawo mina. Angilawo lawo mandla mina. Le nto engiyikhulumayo yinto ekhulunywa ngubaba uThabang. Ngaso sonke isikhathi lingangibuza umbuzo. Ngithatha isikhathi ngoba ngiqala ngiye kuye ubaba uThabang. Baba uThabang, nangu lapha sebefuna ukwazi lokhu nalokhu nalokhu. And then bese ngivuya back kimi. Okobuhlungu lo babuzwayo akhuluma ngama prostitute athina kuyayangisa lokhu. Akakwazi nje ukupronounce igama lami. Ngoba uyibeneficiary yalokhu baba uThabang akulungisayo. Ngabe uqala aye enduneni zakithi la eMathebeleleni komthwakazi. Afika akhulume konke akukhulumayo ukuthi uKhaliphani uzobulala ngabantu, uKhaliphani kwathini kwathini. Abuze nje, abone ukuthi khonokho okulungiswayo ngubaba uThabang. Njoba ngimkhulumela ubaba uThabang ngithi sebemthreatened bazombulala ngase ngithi hayi mina ngikhona ukuthi ngikukhulumele. Sibone ukuthi siya induna zivumelana la yini noma zivumelana la. Akazi ukuthi ethi yena mina ngizohambisa amapolisa kuba uThabang. Ngizohambisa amapolisa kuba uThabang. Ngoba amapolisa angamazi ubaba uThabang lapha khona. Kanti angithi ubaba uThabang bese amapoliseni siyavula yona i-case ye-intimidation, the threat to violence, the threat yokumbulala. Amapolisa angamazi ubaba uThabang. Kule police case evuliweyo ngiyabe ngiwahambisa amapolisa kuye ukuthi kutheni. Angabarobha laba afuna ukubarobha, abatshela amanga, baphakamisa amaphapho athinathini. Akuzu ukusiza umuntu akhulume into eziningi ezingahlangananga ngizidingela imali kwathini. Mina izibabhe yonke iyakwazi ngikhuluma emini la ngalibalele, ngikhuluma noma ngiseparlamenti, ngikhuluma noma ngikuphi, angazi ngaba izwani langeliyi-1. Ngangile plazi mina engangile apply liplot imfe engangile apply lenyathi ngesikhathi sikaMgabe ngalithola ithe ingena le government yangithathela lelo plot. Angila plot into engilayo mina empilweni yami yindlu engayithenga ngemali yami engabuya la ngisebenze eGoli. Iyo yodwa into engilayo mina. Mina ngakhuza ngokuthi ngisebenza lezano yena ule plus. Balakho konke ungizonda nje ngoba mina ngithe babutsha bangu ngivumelana nawe ukuthi abantu kumele bangene bameli eMathepeleland eParliament. Ngabantu abasuka emabazalo eMathepeleland, izalo eMathepeleland. Nani sicala la. Manje abantu ngizobamela ngithini? Mangabe ngiyabe ngisaba ukumela into esegcekeni kangaka. Into esegcekeni. Abantu beMaswingo bamelwa ngabantu beMaswingo. Abantu beChinoyi bamelwa ngabantu beChinoyi. Abantu beManicaland bamelwa ngabantu beManicaland. Kanti manje sicala lingaphi? Mangithi babuchaba ngivumelana lawe ukuthi abantu beMathepeleland abamelwa ngabantu beMathepeleland. So uyazama nje umuntu omdala inhliziyo yakhe ibuhlungu akumina ngimbizile eParliament angilawo lawo mandla okumbiza eParliament engikwenzayo ukuthi babuchabanga njoba lingakwazi ukumthola limdinge kodwa inkulumo kumele yenzakale ngikhona mina ukuthi ngikhulume ngoba ngiyakwazi ukumthola angitshele ukuthi hayi fokaphukeni kuhamba kanje 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 ngitshele so laba abatshela amanga everyday azama ukukhuluma lokho akhulume lokho akhulume lokho akuhlangane lami lokho akudinge mina
lawo ke ngamazwi kamnumzana Khaliphani Phugeni asithumele wona ngocingo. Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba lobulembu elezimlive.com liludaba lokuthi kulabembi begolide abane abafileyo ngemva kokudilika komgodi ekhangela mine esigabeni seMashonaland West ngolwesihlanu. Izidumbu zabafi zitholakale zasiwa emotshali. Iphephandaba leNews Daily lodaba lokuthi umsekeli kamongameli welizwe uMnumzana Kembo Mohadi uthi ibandla leZANU-PF alisoze lenze uhulumende womanyano lebandla leCCC lize lizihlele leli bandla ngoba kwakathesi limadasadasa. Okwamanje sengidedela imuva ngelithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Studio 7 angibulise kini lonke basakazi labalaleli obingenelayo ngcube ngoba dabukela uPhana Sigabeni saselutho ngiyabulisa nje ngijabulela ukungena kuleli hlelo ngelawo nje amaningi ngiyabonga
ye ngibingelele enkundleni ngithi lichona njani basakazi kuyadanisa kakhulu ukuzwa umuntu othi yena ungumlandeli weTCC kodwa njalo ufuna ukuthi sela izano ezikhundleni ukuthi izano ithole i 230 majority kuyadinga uswele ukuthi kathi usengeza uchabango ungumlandeli we TCC onjani ophikisana lento yonke ezwa liqembu odelela abakhokheli benhlanganiso odelela nje yonke into abakhokheli bepharty abadelela yabayeyisa manje ngaleyo ndlela uma ecwetshisa njengalokho okwenzileyo ufuna kwenziweni kungene izano nokuba yiyo ebusayo kuthi utusengeze chabangu la ephela uyi opposition ye TCC manje ungathi iqembu ulilandele kuye i opposition yalo kuyabe kusenzeka kanjani kube sekusiba labantu nje abafana labo Khaliphani Phugeni la Khaliphani Phugeni into yabo le bayenza kudala into abayenza kudala labo Witness Dube bazenza ama opposition party kodwa bahamba bediliza lawo ma opposition party kunini behamba bediliza i opposition party kunini badilize MD sibayiqeda du lamhlanje futhi sebeqalile sebelandelela uChamisa sebedilize iTCC beyiqeda du bethunywa izano besebenza nefana angiboni ukuthi umtole ngqondo mpela opheleleyo ofisa inguquko eZimbabwe engayenza lokho kwezwe ngusengeza Chabanga aya angiboni shem
abantu beMRP bayangisa selimi ngemva kwezano nomna ngagwali ngisupporta uDoti lo abawenza ngeli call ama MP inxa yokuba desperate ukuthi basafu basavotela obulawayo nalani only peace manje dia supporter supporter amanyala lawa ayenziwa izandla eluchabanga selikhohle ukuthi MRP la isigigili igilizwa izandla futhi ngokuthi manje bahlulekile ukuthola ngithi VMP yodwa noma iCouncilor inxa ukuthi izani bancindezele besuleke ukukhankasa besuleka ukufaka ngithi noma MP izani yencindezele manje amalunga MRP abasithi 3 years bekika bengawonanga bengikacala mina izani babophile babophile manje nalili ngangazumbe yacabanga ngiyasupporta manje likhohle ukuthi izani ilenzana iphisi manje liyasupport udoti lo sicabanga ukuthi abantu bakobulawayo bona bayizilima yina abanga athi bengavotela laba bantu basebekhithwa ngizani lo chabango abayizilima yina ukuthi bona babonanga ukuthi baright thina yena esili kubona lo chabango lezani ukuthi barom akuyangisa lokho elikwenzayo lokho abeyizinto kwamakhwapha amadoti ngihlukane lezani ngiyabonga masenga ngilapho kobulawayo iphumule madoti
Studio 7, Studio 7, linjani basakazi, hayi siphilile. Hayi mina ngichuma lapha eBotswana, ngikhathazekile kakhulu ngendaba kaChabangu. Ukuthi uChabangu bekungela yini enye indlela abengayenza ngayo kuloku khipha amaparlamenti lamakhanseli emsebenzini ngoba nawo senike iZANU-PF amandla wonke. Bekungela ndlela yini angareza ngayo indaba yakhe. Iphathini ukuthi kulungiswe lapho kulungiseka khona ngoba makunje abantu bonke bekhala ngezanu yena siyanika futhi izanu amanye amandla liyangaphi izwe lethu bantu siyangaphi sibile ezweni lakithi leZimbabwe Chabangu Chabangu shuwa sidubeka kangaka sisemazweni abantu
Studio 7 ithena ngikhona njani sasiyakushona besicela ukuthi sitshele uChabangu ukuthi Chabangu cela wabambe amazwi akho lawa akhulumayo ngoba ekugcineni yazogcina uzisola ngendlela okhuluma ngayo We are not here in the rest of the United States. Please go with Dala, Kumumatis, Yongola, Kuluman, Savanga, Kuela, Ram, Bamaswa. What travel has good seed to a super pay and the Yazi in a certain of Kiranjan, super pay Once I want to move what it is in Babu, we want to see in Babu. No man, super pay for those sort of thing in Chavan. Chapter again in Japanza, Yagela in Japanza or Chavan. Yagela in Japanza or Chavan.
Vogam Toras is Voka, Ajina Siakala, Uva, Sebuya, Wila, and Tabakai Conj, Ezrin, Yamavang, and Tabakai Conj, as with it in a sesio paper and a panzina, Okuluma, where
Ninja themselves and Ninja themselves. Nami ngidlulisa esacela ukuba ngilela mhlambe ekhaya ngidlulisela imiyalezo ekhaya abantu be-studio 7 emaphane ngibuye emaphane eGwanda eWillong phansi kwenduna uMathemba
studio 7 siyabingelela siyabonga umsebenzi abantu bezimbabwe kumele bevuke emaqandeni bonke ngoba ma uthi uyaqathanisa ubona nje ukuthi into abayenze ku-Thokoza Republic laba abaxotshe upresident wakhona lo ifana ncamashe le nto eyenziwayo la nalaba osengezo Chabangu lala kokhaliphani cooking bayinto eyi-1 ifazi engene ngale kwe-MRP yozama ukuyifaka lalokho ku-2-6 so i-2-6 kumele abantu bezane into kumele bebeyazi ukuthi i-2-6 asokachamisa asokabantu iphathi yabantu asoke aba-DZNDC asokachiya khona pho e-Backlash Mozora labo-witness dok agcine bebuyela besikabuzayo i-2-6 ayitsho lutho thinto esifuna ngumuntu okhulula amazimbabweni emaqaneni kasathane awezanu since 1980 omnangagwa beqhwaga izwe ngenkani behlukumeza abantu bebulala abantu bengafusi nomnotho so uChamisa noma ngaze bamlandela lapha angena khona aphume belokhu bedilize igama akusho lokuthi amazimbabweni asekhathelisana and azozikhulula noma kanjani ekugcineni akufanele lokho abafuna ukukwenza lapha ku-MRP amazimbabweni alandela lapho okuneqiniso khona uChamisa maye ehlakaniphile kazibambe kanjalo ukulandelwa kwakhe ngamazimbabweni ekhulula amazimbabwe
Studio 7, Salmonan Zogindao, Nape Kaya Nonke. Hi, Bandbagit, Miles of Punta, the message, if you get the best of Bonke, Niabona, I'm a election as I am, or 2027, Bandbagit, Singer is Supinum over Vota, Singer is Supinum over Vota, Sister Leni, or Bangu sees the valley, shooting the Kia Combisit and Healthy Keep his hand, Singer for Dini. Bantu baseZimbabwe nonke kusale bona beyivotele bona bebodwa bevotelane bona bebodwa abantu bezano nabantu babo sema ofisini labo bez
bezana nezeki yabo neefas yabo labo bevotelane bona bebodwa thina nje hayi bese ngavotini bantu bakithi oba ukhetho lethu alibonakala ukuvota kwethu ukukhala kwethu akubonakala oba end of the day jike lo mjosi lobaba lo onenhliziyo embi lekasathane athi yena uwinile singavotini bantu bakithi sikhohlene ngalokho yinto nje engidlulisayo kancane imessage ebantwini ukuthi uma ngabe iyofundwa le message abantu bakithi beze zulu kandaba mandebela manje asivoteleni nje iphathe yodwa uma kufika eminyakeni elandelayo sivotele iphathe yodwa yamandebela yona mhlawumbe akwazi ukusiza kodwa ke ngoba vele bayikhethela bathi bona umbuso bayikhethela noma bawina bawinile so kuyakusiza akusizi ma umuntu eyalela engafuni ukuphuma endaweni ebonayo ukuthi fanele ephume kuyo engayona eyakhe eseyenza ngathi indawo yakhe asiphumeni bantu bakithi singabavotelini eminyakeni elandelayo abavote bebodwa nje kungathi ngabe kuyahlangana abantu baseZimbabwe bonke behlangene beke nje beyitshele nje ukuthi njengoba kumakiwe ama-election ukuthi ake campaign bengangena amavotini bephume nje kukho lokho bengavoti bezivotele bona bebodwa baphinde beziselekthe bona bebodwa besho ukuthi bawinile bebodwa ngoba others akusizi lutho ukuvota kwephelela nje emoyeni kuba indonga ezimuka nomoya ongathi yithishe efake ephepheni ephelela nje ephepheni emanzini niyabona nje ukuthi ithishe uma ifake emanzini ivele incibiliki iphele so otherwise nathi kufana naloko singavotini bambakithi phumeni kuzana abazivotele benze konke abakwenzayo ngokwabo
lawo ke yabe ngamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, amabutho akwele Israel abikwa elokhe ezilolonga ukungena kwele Palestine kuyalwisana lebutho leHamas. Kodwa ele Israel liqhubekele phambili lihlasela amabutho eHamas liphandle kwePalestine. Kubikwa kulamabutho akwele Israel adlula inkulungwane ezingamakhulu amathathu 300,000 amele ukutshelwa nje ukuthi lasiphi isikhathi azangena kwele Palestine. Ukuhlaziya udaba lwempi yase-Israel sixoxe locubungula izombusazwe umnumzana Rafael Mthombeni.
Ukutshaywe Israel kufana lokuthi kutshaywe umntwana we-America. Soke ke lapha umntwana wangekhaya lo mntwana wemzini ngase kwenzakele ingozi, angikholwa ukuthi ungavikela umntwana wemzini ukwedlula owangekhaya. Ngibona ngathi kuza kuba lo mahluko omkhulu ukuthi izikhali kumbe uncedo olukhona luzaqonda ngapi. Mina ngilubona luqonda e-Israel masinya masinya ukwedlula e-Ukraine. Soke ke khonapho yikho lapho okule ndaba khona ngaphandle kokuthi le impi ye-Israel yehle masinyane kusale liyane e-Ukraine. Kodwa ke mbona ngathi sokona ke khonapho ukuthi nxa kuyikusekela akusoze kuphindwe kusekelwe ngokufana nayo lowa besitsho besithi sizasekela indawo zomphili.
Manje ngokubona kwakho asoze sibone na kuqala impi yomhlaba i-World War 3 ngenxa yendaba yenale e-Hamas le-Israel.
Ye lapha kule potential enkulu kakhulu kakhulu ukuthi kungaqhamuka impi ye-World War. Ngoba ukwenzakala kwakhona kwenzakale ngendlela leyane yokuthi Hamas ithethe i-Israeli ngesidumo bengalindele. Njalo kwafa abantu abaningi amaJuda la afileyo. Angaba khonapho kubo 1300 kumbe 400. Ngibo lokho sokuyinto enkulu kakhulu njengokuthi sebebuyele emuva bacabange ukubulawa kwabo nguHitler khona ngale. Soke ke khonapho ke labo ukuhlasela kwabo ukuyidliza kwabo imizi le eyabantu baseHamas nale eGaza. Nxa ukukhangela ukuyidlisa kwakhona, hayi umhlaba wonke ungathi kawuthokozi ngendlela abatshaya ngayo. Manje ke ngikhona bezangena ke bayephakathi lapho kulabantu kazana khona njengoba ngitshile ukuthi baningi abangasoze baphume laphana ukuthi basuke eGaza ngokwehluleka kokwehluleka okujiyene. Kanti ke njalo khonoko ukuthi bakucitshelwa amagetsi bancitshe ukudla bancitshwa amanzi lakho ngokunye okuzakwenza ukuthi umhlaba ungathi uyahlokoma elinye ilizwe liza sukuma lithi asambene sihle silwe sonke khona lapha. Manje ke la iAmerica isivele sithile ngoba nihambe phambi, so asazi ke khona apho baba mbona ngathi kule potential enkulu kakhulu ukuthi kungaqhamuka impi yesithathu yomhlaba wonke.
Hello ke ngumnumzana Raphael Mthombeni ocubungula izombusazwe obekhuluma ecingweni le Studio 7 ese Texas khona pha kwele Melika. Singakagqibi uhlelo lwethu ke sikhangela inhloko zendaba ebezikhokhela. Intatheli izindaba zibanjwa ngamandla ukuchitha imfanekiso kamsekeli kamongameli welizwe umnumzana Kembo Mohadi lapho aze aqaleke esemhlanganweni weMasvingo. Silugciba ke lapha uhlelo lwalamhlanje, igama ngu Chris Gandhi, asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye.